sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zithobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 kuhlangula 2029 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacabanga singcono bemtshaye, kanti umfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona bamakhombisi, asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukansela wejolojo.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshotile bakubona ukuthi kulesidingo bathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMotoweni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kamnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kamnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa umnumzana Job Zikala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajesa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esetheswa ngamacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo nguSilwane Khumalo.
iZANU PF yonke kuWatch 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Siwalibana kuvuma besicela ukuthi uWatch 6 abele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacabanga ukuthi ngcono bemtshaye, kanti umfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-Watch 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye kambe masokuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Kuwathi 6, kuwathi 5, kuwathi 4, hantsho ma-comrade, la ma-wathi afile wonke. Besce mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafowethu balele egangeni, bonke abazali bethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginawo afana. Umuntu u-20K nguye ongakhontrola isigaba, uyazizwe labuya njani ma-comrade? Ma-comrade, asiboneni ma-comrade, uvumile abezomhlangapha hlanganise ngama-comrade sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Yize liyafa ngenxa yama-fascist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa kompa. Cela mfana, se must go out. Mfana akagunyulwe njenxa yembuluzwa njengabathi besitho, asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usedlela evalweni.
Siyadevelopa, sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu PF. Balezinto abazikhulumayo kuma-groups abo, lathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu, but kayisikho okokutreathen abantu. Bona babe belakho kwabo ngokutrethena abantu, ngokusitrethena abantu bengakhuluma ngokuthi awu council uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile, bathi siyakutshontsha siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba, sengiphila labo ngudlu okukanye kathi-ke thina sasizwa kuthwala pelizwe nokusokungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguvundla.
Ayi stuta sendoda lezana sizama ukuamaoveta engcenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze, hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukhampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Nangu kuthiwa amaoveta angxenye bayamethusela. Ungxenye kuthiwo mina ngike ngabatshela ukuthi hhayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini yokuthi uvela ngapho ufuna ukuyanga.
Yisakhamizi zejimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuzemhlola abantu abadala behlo kwakhe abantwana. Sizise lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila, kambe ngabe tshayelwane? Ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani? Sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni. Kule ntuthuko bani? Sikhulile sibile ngomandla la ama-voice notes lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo, kodwa ngagqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu, abantwana baza kuthina? Abantwana baza kukhuzwa ngobani? Ngingeza kulinyanga futhi loba uvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba, kanti wathi kususengenwe kwi. Siyalicela abantu abadala bakithi, banabantu abadala yakhana abantwana besibona intuthuko endaweni yakithi. Siyalicela ngomusa wenkosi, ake sizibambeni. Kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalelo ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo, abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU-PF. Wezemaphandleni uhulumende usenika abalambayo ukudla esabelweni seMatweni North ngokule ndlela enkulu lonyaka. Abantu bose bonke bakhangelele ukuthi bazathola ukudla lokhu, kubika uNokutaba Dlamini.
Umholi wobona ngezwehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo, ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi uMoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. uMoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesi phala senkosi esikhangelele ukuthi kulaba babeshotile bakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief, ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 times per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zonizwe ezabona abo abantu besalele.
uMoyo uthi eminyakeni eyedlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke, kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasaba lale izicinti zonke. uMoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazala abantu okuthiwa bayaswela vela batholi lutho. Umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income vele uthembele ukuthi emasimini, nxa emasimini izwi lingasalanga akuna thola uphumayo. So bonke bona abantu baphanda i-category yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu, nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sivise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sivanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ukudlenga zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngawo uhulumende ukukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilithumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele Studio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sibike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungachazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine, njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela eMatabeleland South le North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association.
Mina uhlelo lolu siyalwamukela njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo lithole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Nakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi, noma okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sezile down ebantwini kuba lula ukuthi berejiste nabo besubmitha amabizo abo nama-applications abo, sikhanyelele ukuthi bethokube nama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with a challenge, but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with a database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazi labalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu but udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube le nguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhatshwe, akudingi ukuthi be-register, kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunormali i-economy isebenza, abantu bayaqhatshwa, maningi amazwe angahambiyo esithi kuyanini siliregister abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregister already? Ama-institutions ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFI or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from enasti ngalo umnyaka sithathe abangaka for this and that department ministry imsebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthathe ijumo ethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha nili register. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele in a normal country yonke into isebenza abantu bayakhatshwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu bekhatshwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethendisa izinto ayenza azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona.
Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga othi ngike ngivulele inkundla okwamanje uNtukamele Nkomo.
Langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba, langalaphuma le ndaba, langalaphuma le ndaba, lashona le ndaba, langalaphuma le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola. Lapho okubotshwe khona owesilisa esethezwa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela koChigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova, ulubona njani udaba lo mlisa weShirugwilo?
Kwakuqala nje ukuthi izinyama zokubulawayo zinama five abattoir eziyaziwayo la lapho kuhlinzwa khona inkomo. Azinkumbokodo ugrills uemplimithi lohead and hoof, labanye nje bakhona but yilawa laziwa amanye most I think the big four nazezikhona kobulawayo. Iwama-abattoirs engiwasebenzisayo wona lawa nabashiya kodwa inyama and bayalandela umthetho omasikaqala ngale bashiya bekuthengisele bekuhele beku-transport beziyefuna ebhutsha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke loko. That's the surface reading abebengakhuma ukuthi yes isebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngenye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakunula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abattoirs lawa alandela imithetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyadi-grading inyama yangkhona ile-rollama konke kuthi kanye ukuthi sibili le ivele ku-abattoirs. Okunye futhi ukuthi ama-abattoirs lawa asonsile bekele ziziphilizi their license bethengisa inyama ezama-short cut. So ikotheisa abantu ukuthi kabayizona la ma-reputable abattoirs alandela imithetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Nesapho kubona enyezithetheni sibili ukuthi kule minyana ledidonki elibonakala eCountry Park lihlinziwe kodwa anginazake ngihlangane lakho mina. Kuba indaba nje ukuthi antalethi indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakale kodwa kukhona sibili endaweni ezithize kodwa sometimes yawibona ukuthi ngiweye phathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusola ukhona ukhona khona ukubona le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lenkezakala engekho leka mandela amahewu kusithi
kukhona yini lapho sohlangane khona lesiga sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe
akukhulumisa mina zakhe ngihlangane lapho nje lokho kuyinyamazana kodwa kunye kunye uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangkhona ah yabona yini ikompromise yena le yamatha amagesti akhe ekhambi inyama ingahlala ingekho emagestini sayisibe kuwonakala ajaba kunyamazana zakhe ngihlangane lapho ngiyaphokuza nje
emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kwechigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi
futhi omkhulu ngisho liqiniso sibili abantu babefuna ukuphedisa lapho abaphedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak abantu esidina kuhlaleki kuya kungena amagesi futhi sepho ukuthi amana ngifike khona kane ngathenga kuyinyama kwami okuncane kelijima kwami lami ngithozethoze isikhathi sesha nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry esibiye leyo ayimanga kuhle sibili ya-general economy yangikhona nje it's not performing very well into ngayitsho nje not it's not limited kumabhuchari nama-vetostore I think i-business yonke ayikabi kuhle
kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke
especially indaba yena ilethilimaza ileyana ike yasiphulana eyama-farmers ebanje lama ama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokuveza ukuthi umthengo wonyama udure kakhulu yikho khona sokubona sokuthi lama incident wona lawa abantu sebesiyazijamulela emakhaya khona ngale bezama ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-abatos lawa bazalandela umthetho so abantu sebesicela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezama ukubalekela khonokho sosithenene ngakhuluma sithi kwelo le-15% bebona ukuthi bengayenza njengayesiaenje kuyikhipha
hayi siyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo belilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela oshigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkumo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathina lakusasa siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abanye abakubandla lamademokrats emelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho ozaqhutshwa yilonyaka. Lokhu kulandela ukwehluleka kukabiden kunqokompikiswano eqhutshwe kwele melika ngolwesine. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas. Ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhontshwayo kumbe emikhukhwini. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMsikande umkando osikandayo yena osanda kwethula idlalade elitsha.
Sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhando osikhandayo ozalwa eTsholoshu endaweni yakongqobo ngokuzama impilo ngiseGoli ngihlala eCosmos City senginama album awu-5 ngiqala ukucula ngo-2021
Ya Dosa, 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 Ya Dosa,
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636 ngiyaphinda 0623745636.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje i-support isizwe sakithi, ngoba asilutho ngaphandle kwenu, sithembele kini. So esikucelayo kuyibona ukuthi nisinikeze i-support. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada, siyeza lapho esifuka simenywe khona umuntu ma ngabe shada, okanye ma ine-birthday nje usimeme. Siyabuya siyiqembu likamkhanto ozikhandayo.
Sangele ezemidlalo emdlalweni Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribas 0, Ngezi Platinum 3, Caps United 2. Olivalisa namhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngakho usilalela ku Studio 7
zonke
lapha silani namhlanje ke lingakhohlwa ngumhlaka 29 Nhlangula 2024 ngimalanga cha iphutha kancane ye umthebo sithemba lo lilale
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.